Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuzibandlela 2021 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ulabanye abantu abasekela ukuvalwa ngqi kwelizwe leZimbabwe nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Vele bese sikhuluma ukuthi kuvale idolobho lelizwe besekuphuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane uzomemetheka kakhulu.
Uhulumende wakwele South Africa usebopha abantu abaningi abavela kweleZimbabwe abazama ukucapha umngcele ongekho emthethweni.
Kutshengisa ubunzima bokuthi izalwane zaseZimbabwe zithole incwadi zokuhambisa ama-passport.
Kula malunga edale le-Senate kwele Melika azama ukuguqula impumelelo yokhetho lukamongameli okwanqoba uJoseph Biden. Kwezamasiko sixoxa ngamalobolo.
Inkomo lezana zihlangane leza komguni zingene esibayeni.
Zalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa lamasoja sebeqalile ukuvimba endaweni ezijeneyo elizweni leZimbabwe kulandela ukuvala ngqi ilizwe okwenziwe nguhulumende othi usumemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Umsekeli kamongameli enguye njalo ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle uretired general Constantino Chiwenga izolo wethule isiqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi sokuzavalwa amabhizimusi amaningi agoqela abantu abasebenzela emigwaqweni.
The existing COVID-19 preventive health measures will be strictly enforced. That is
zizolandelwa ngokufaneleyo lezi ziqondiso ze-COVID-19 ezibalisa ukugqokwa kuhle kwama-mask, ukungathintani mahlayana i-social distancing, ukusetshenziswa kwama-sanitizer kanye lokuhlolwa ukuba umzimba okukhudumala okunganani. Abehluleka ukulandela lokhu bazojeziswa.
And offenders will be prosecuted.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi kusanda kutholakala abantu abaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Amahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula sokutholakale abedlula amakhulu amane 407 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi lesi kubhubhe abayisitshiyagalombili 8. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,491 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-coronavirus. Kubhubhe abafika phose amakhulu amane 377 kwathi abedlula inkulungwane ezilichumi lane 11,363 baphepha kulumkhuhlane. Odokotela bathi uhulumende wenze kahle ukwethula iziqondiso ezizavimba abantu ukuthi bahambahambe bathelelane umkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Gary Shaba utshayela uhulumende ihlombe ngakwenzileyo.
Singakhangela kwamanye amazwe osokusenzakala ukuthi umkhuhlane lo usuqalisile ukungezelela inani labantu abafumanwa belawo asebekubize bakuthi second wave. Lalapha singakhangela inani labantu asebetholakala belalo umkhuhlane sebesiyabengezelela. Osokwenzakele ukubana amanye amazwe asebiselile izimiso ze-lockdown. Inkuthazo engilayo ukuthi kasingamelelini ukuthi uhulumende aze athi lockdown ukuthi sizivikele.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende bekumele atshele abantu kulesikhathi ngeziqondiso lezi ukwenzela ukuthi badinge ukudla lokunye abakufunayo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Jenesani Ntungagwa ohlala eHarare.
Bekuvele ukukhulunywa ngendaba ye-COVID. Okwesibili, akusakhanyi kumbeni inyathelo leli likhona ukumisa ukuhamba kwabantu ukuthi bangahlangani kumba belokuxokwenzela ukweze politics. Okwesithathu, ilizwe belivele lingelamali, abantu bavele belambile. Uhamba kwabo kumbeni ungahambi kuzavele kuzahlupha.
Okwamanje amasosha lamapholisa sebengene emphakathini bezama ukuvimba ngendlela zonke ukuthi abantu bengaphumi ezindlini kuze kutshaye isikhathi esifakwe nguhulumende. Kulabanye abesaba ukuthi amasosha azaqala ukutshaya abantu mahlayana. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba bazinakekele ngendlela yesibanga esiphezulu, bahlale emakhaya phakathi kwensuku ezingamachumi amathathu. Bakhuthazwa ukuthi baphume endlini nxa kule lento enkulu ebasindayo kumbe besiyadinga ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Udaba olufanayo kulabantu kobulawayo abathakazelela ukuvalwa ngci kwelizwe leZimbabwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Kodwa abanye bathi abanikwanga isikhathi sokulungiselela ukuhlala ezindlini inyanga yonke. Ubathawile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ebulawayo Vendors and Traders Association, ngomunye wabancoma okwenziwe nguhulumende loba ekhonona ngesikhathi esiphiwe abantu ukuthi bazilungiselele bengakavalelwa ezindlini.
Umnakano wethu bevele besesikhuluma ngokuthi kuvale idolobho lelizwe besophuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane ozimemetheka kakhulu. Kungakunjalo besidinga ukuthi khona nohulumende athatha amanyathelo abantu baphephe. Kodwa ke okungani kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumende sevale ngci imkambo labantu abathengisa khona. Ngomnakano wethu kanti uhulumende kungcono ukuthi avumele abantu abathengisa endaweni ezifaneleyo ezisemthethweni abalamalayisensi bayithengisa bese bekhangelwa ukuthi balandela izinqumo ukuthi hayi akuze kube kuhle ukuthi kuvalwe ngci sikwazi ukuthi abantu bavela kukhefu kathesi abala ngitsho lesenti nje.
Lokhu kusekelwa unkosazana Pretty Mpofu, omunye wabathenga bethengisa impahla kobulawayo.
Uhulumente uzayenza ukuthi abantu babulawe izindlala instead of ukuthi sibulawe yicorona sizabulawa izindlala ezindlini. Sidlile izimali zethu ezinye khonokho okuncanade silakho sakudla ngefestive sikhangele ukuthi sizasebenza January sibisele. Manje sesihlala ezindlini for 30 days, yikuphinda futhi siba le udubolu wesi okuyadala futhi lodlakela ezindlini kudale into ezininga abantwana ama teenage pregnancies ngoba xa abantwana sokuthwa lockdown wethona ezindlini kunenge ukuthona kusenzakala.
Umnumzana Charles Chuma esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi abezomthetho bayekethise ukuvimba abantu emigwaqweni okwenze ukuthi umemetheke kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Indaba le ye-COVID-19 icine isisenza kube lama-lockdown measures amatsha lawa. Kodwa ke singathini thina yithi lathi abantu esibangele khona lokhu singasalandeli imithetho le social distancing nama-gatherings la amapholisa into lezi ebezikhangele kumele ukuthi i-enforce ama-lockdown regulations athi khona engavumeli abantu benze ama-gatherings but bayekela.
Unkosikazi Gugu lethu Chabalala laye uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yokuthi wenze amaphutha amaningi okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Uhulumende wenze i-decision leyi etshengisela i-panic kakhulu ngezehlakalo kade sesenzakala ukuthi ama-COVID cases ethu kade sesiba amaningi. Kunjenje vele kobulawayo akulalithola uhleliweyo ukuthi nxa abantu bengagula akula ndawo lapha engakhangela sibili abantu ababe begula okuzwayo. Kasithatheleni responsibility at individual level ngoba uhulumende wethu lowo akulalutho angalwenza ukuthi uzulaphephe.
UDokotela Solwayo Ngwenya uthi i-lockdown iqakathekile ukuthi kuvikelwe impilo lozikaZulu.
Bubhane leli elitsha selimemetheka okwamagama njalo selibulala abantu okwamagama. Yikho uhulumende sefakile i-lockdown entsha. Siyakwazi ukuthi abaningi liyazonda labelifuna ukuyathengisa kodwa impilo zenu ziqakathekile ngoba nxa usushonile akula kuthengisa ozakwenza. Siyaxwayisa amahlaba ezulu ukuthi lilalele khonokho okukhulunywayo ukuthi lingaze lahamba lapho kulesi minye eminye khona.
Amapholisa lamasotsha aseqalile ukubhodabhoda emadolobheni besenzela ukulandela okwethulwe nguhulumende izolo othi uzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhulumende wakwele South Africa usebopha abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni. Amaphephandaba atshiyeneyo akwele South Africa abika ukuthi uhulumende usebenzisa amapholisa lamasotsha avimbe endaweni eziningi ogoqela emfuleni uLimpopo. Abaningi ababotshwayo ngabasebenza kulelo lizwe abalamaphepha angaphelelanga. Sasenelisanga ukukhuluma lo uhulumende wakwele Zimbabwe lokwakwele South Africa ngodaba lolu. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakalayo sixoxe lomnumzana Ngqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Lokho kutshengisa ubunzima bokuthi izalwane zaseZimbabwe zithole incwadi zokuhambisa ama-passport. Siyakwazi ukuthi ngo-2020 uhulumeni weZimbabwe kazange avulele abantu ukuthi ba-aplayele ama-passport. Lalawo ama-passport akhona intengo yakhona iphezulu. Yikho abantu sebeze bengena iganga besize South Africa. Sicabanga ukuthi uhulumeni weZimbabwe kumele arelaxe imithetho yoku-aplaya ama-passport njalo futhi ayehlise intengo yama-passport. Kumele sakhe umnotho welizwe lakithi ngoba singeke kube kuhle ukuthi iminyaka yonke abantu abatsha bayabaleka elizweni besizwe South Africa la ngaphe South Africa lemsebenzi yankhonzi sibamlutshwane yikho ke kumele kwakhiwe umnotho elizweni lakithi ukwenzela ukuthi izalwane zaseZimbabwe zisebenze eZimbabwe kodwa ke siyakwazi ukuthi umnotho wakithi angeke wakhiwe nxa kulokho kubusa iZANU-PF
zakhulumisana na leziphathamandla zikahulumende wakwale South Africa ngodaba lolu.
Sivele sikhulumisana labo ngoba okokuqala ubudlelwano be-ANC leZANU-PF kabuyincedisi ANC ngoba ngeke uthi lilobudlelwano nxa uthi ubudlelwano bangkhona bufaka futhi lina ebunzimeni ngoba siyakwazi ukuthi ANC kusukela ngo-2000 iyakade lokhu ivikela iZANU-PF ikakhulu edabeni lokhetho. Kumele bayekele iZANU-PF izalo zaseZimbabwe zivote ngokukhululeka zivotele abantu abafunayo ngoba nxa belokhu besekela iZANU-PF iZANU-PF bayatshontsha bangamasela bangabaqili behluleka ukwakha umnotho izalo zaseZimbabwe zibe sezophephela eSouth Africa kube sokusiba lalolu hlupho futhi esilubonayo khathesi.
Sokulamalunga edalele Senate alitshumi lambili abathi bazaphikisa impumela yokhetho lukamongameli kwele Melika ngolwesithathu. Kubalwa ama-electoral votes ngamalunga eSenate lawe House of Representatives. Usenator George Hawley nguye oqale ukukhuluma ngodaba lolu. Wasekelwa ngabanye abogoqela uSenator Ted Cruz abathi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi amavoti awenziwe i-Electoral College kumele abalwe mhla ka-6 zibandlela. Imithethondaba eminingi ithi akulabufakazi bobuveza ukuthi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lakhe. Umongameli Donald Trump wethule imbiko eminingi enkundleni yokuxhumana e-Twitter esithi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin, leMichigan owanqoba khona uBiden. Ababona ngezokhetho bathi ukhuluma konke lokhu ngenxa yokuthi wanqotshwa nguBiden. Baningi abalandela ukhetho lolu abadabuka kweleZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Mncedisi Kude ohlala entaba zinduna.
Enziwa nguDonald Trump iyasihlukumeza thini kakhulu ama-Africans ngoba sikhangela ukuthi emazweni ethu i-Africa yikho kuvama ukwenzakala izinto ezesabeka ezinjengalezi kakhulu eZimbabwe. So okumangalisa ukuthi nxa uTrump esenze nje unika abantu bezana uPF igunya lokuthi embusweni kuyalelwa.
Umnumzana Washington Ncobe ohlala enkayi uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
Inuka ingosiwanga. Ukuqilibezelana kuyinto ekhona e-America. Kusho ukuthi kwayena ungene la ngesingundu engundu. Kangenanga kahle. Kusho ukuthi uHillary Clinton wadliwa laye ngezandla, antsho njalo.
Umnumzana Melo Sidladla laye uyakulandela okwenzakala eMelika.
Njengoba nje esintwini bethi ayikho efingaqhatsha ingaqhatshi. So hayi, yena uyazama nje imizamo yakhe yonke, ngibone ngani izophelela emoyeni. Yena nje kayeke ephathe lo omutsha, sibone ukuthi usiphatheleni.
UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. Uthi uTrump ulangamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232. Abachubungula izombuso kusazwe bathi amalunga edale le-Senate lele House of Representatives kawasoze aguqule impumelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi nyakenye. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi eziyisitshiyangalombili lanhlanu 84 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala kwelo mkhuhlane we-COVID-19. Sithi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million sebabulawa ngumkhuhlane lo. Wake waba ngumkhokheli welizwe lemali uModibo Keita kasekho. Uhulumende wakwele mali kajonga ukuthi uModibo ubebulawa kuyini. abantu abacatshangelwa ukuthi ngamalecatsha kwelePakistan bathumbe abantu abalitshumi emgodini bababulala namhlanje. Kakwaziwa ukuthi injongo yabo kuyini. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje mhlaka 3 January 2021. Happy New Year Zulukandaba. Igama nguMike Hove. Namhlanje kuhlelo silo Blessing Phiri, uSomas Bhizimusi osakhulayo owenkampani yeDon Minteiro bayathengisa impahla yetshiyeneyo egoqela isichathulo kanye lamasutu. UPhiri uzasitshela okuningi ukuthi njengosomabhizimusi Zimusi ubone njani umnyaka ka 2020. Piri, ngiyakwamukela kuhlelo, nantu udaba olukhona. Umnyaka ka 2020 uhambe njani?
Ngiyabonga. Ngithemba lawo uyavumelana lami. Umnyaka ka 2020 ubunzima. Uyabona le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi ama businesses ethu abengazathi ayihlanga phansi.
Umkhuhlane we COVID-19 yalo uhlelo lwe lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness yakho?
Njengoba abantu bevalele ezindlini, sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa kwethu bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales sibe lenyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu siphazamise kakhulu. Sibona ukuthi uhlelo lwe lockdown beluyalisa imshado, kusho ukuthi thina besingakwanisi ukuthi sithengise amasuti.
Njengebhizimusi kukhona na elikwenzayo ukuthuthukisa ibhizimusi lenu ngalesi sikhathi umhlaba wonke usalwisana ngalo mkhuhlane?
Sithethe ithuba kusebenzisa i-social media. Njengoba sisazi umuntu onke besezindlini wonke umuntu ebesebenzisa ifoni yakhe, abantu bebethona ku-social media. Sabona kulungile njengebhizimusi encane ukuthi lathi sihambe ebantwini. Sihambe njani? Sihambe ebantwini through i-social media. Sithethe isikhathi sokucreate ama-marketing strategies safaka ku-social media ukuthi abantu bebone ukuthi lokho esakhona, lokho esisathengisa ama-studio. Njalo sihle sathatha ithuba leli ukuthi njengoba abantu bebeyalisa ukuhambe esemadolobheni but amabhizimusi bebevunyelwa ukuthi behambe bekwenza protection land. Sithethe ithuba lokuthi abantu besi-invite ezindlini zabo, besi-invite ema-ofisini abo ukuthi sihambe siye ba-measure phenduke ku-factory silungisa amasuti sesibahambisela ama-products abo.
Siyabona ukuthi umnyaka ka-2020 usephelile nangu-2021 usefikile, siphakathi inside. Njengosomabhizimusi osakhulayo ufisukubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho ngomnyaka ka-2021?
Into esidinga lusizo from uhulumeni ukuthi esisize lama-packages, lama-stimulus packages ukuthi siphenduke lati back to our feet ukuthi sesiqalise i-production. So usizo from ukhulumende ukuthi esinike ngibeni ama small loans ngibeni ama stimulus packages ukuthi siphenduke lathi ebusinessini.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uBlessing Phiri ngokungena kuhlelo. Lawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nga ungumuntu ongisakhulayo, phosela amazwi akho. Ngiyakunxosa uhlelo. Awusitshela ukuthi umnyaka ka 2020 uhambe njani, njalo ufisa ukubona inguquko enjani elizweni kulomnyaka, umnyaka ka 2021. Thumeza umbono wakho ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi hiswe sesidliwe nguMangoyi Zulukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo The Connection ngolwesibili 8 to 9 PM Zulukandaba. Olivalisayo ngiyenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Happy New Year. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sokusikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizabala kuzaga ichapter ka 19 iverse ka 21 ithi yona umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi ezakuma. Bemfuna ukuthi nxa mlaleli wami ungena ku 2021 umkhangele ngelihlo lika Jehova njalo ungene kuye ulohambo luka Jehova. Okokuqala, sonke sibanengi singabantu umhlaba wonke jikelele lawe onlaleleyo ulama macebo akho olawo ngo 2021 kodwa singangena njani lo Jehova kiwo. Into yokuqala phana sinanzelela ukuthi amacebo ethu nxa kusiza kunhloso ka Jehova kaso zame kodwa kuphela inhloso yakhe yiyo ezama. Ngifuna ukuthi ube lezinto ezintathu ezizaba zinduku zakho ezizaba yiyo ke induku ozabe uyithwele ungena ku 2021 ezizaba yizo ozaba zinyawo zakho zokungena ku 2021. Into yokuqala, kumele lumnyaka uwenze ube ngumnyaka welizwi lenkosi empilweni yakho. Ilizwi lika Jehova alibe mqoka empilweni yakho. Ilizwi lika Nkulunkulu alibe yilo eliba yisibane empilweni yakho. Nxa ungena ku 2021 ungena phakathi kobunyama kodwa ilizwi lika Jehova alibe yisibane esiza kukhanyisela lumnyaka omutsha. Ilizwi lika Jehova alibe yilo elizavula indlela yakho ngomnyaka lo esisungenile oka 2021. Abantu abanengi balalela ilizwi likaNkulunkulu nxa kuthumayela kuphela umfundisi kodwa nanti ithuba osulalo umnyaka uyaqalisa sisaqalisa uJanuwari. Ungaqalisa la ukubala uhle uqalise kuGenesis ichapter ka 1 ungalibala iBhayibheli uze uye liqeda sifika kuDisemba yabo suliqedile nxa ngelanga langelanga ungakhetha amachapter akho amabili amachapter akho amathathu uwabale waqede uzidle ngalo ilizwi lelo oyabulibalile ngoba ilizwi likaNkulunkulu liyisinkwa. Umuntu kaphili ngesinkwa kuphela kodwa uphila ngelizwi elivelela kuJehova. Ilizwi likaNkulunkulu liba yumphako esingawuthwala singena ku 2021. Ilizwi likaJehova liba yiso isinkwa sokuphila esingaba lasho. Siphakathi kokugula kweCOVID-19, siphakathi kokuthwana wonke umuntu kahlale ngkhaya, abantu besizukwesaba, abantu besizukuqhaqhazela. Ilizwi likaJehova yilo elingasiduduza, yilo elingaba isibane, yilo njalo elingasinika umqondo kaNkulunkulu. Okwesibili, ngifuna ukuthi uvumele ukuba khona kukaNkulunkulu empilweni yakho. Vumela ukuthi uNkulunkulu Jehova abe isiphephelo sakho. Uthandaze njengoDavida uSalm 91. Kunengi okuzachisa ngo 2021 khuluma kanje sothwa sonke sihlaleni ngkhaya kulokwesaba ngo COVID-19 imali azikho isikolo zivaliwe wonke umuntu nje ucabanga ukuthi ngenzani enxa ukudla kukho ngkhaya. UJehova uyisiphephelo sakho, vumela ukuba umoya oyingcwele abe ngumduduzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini baba ngegama lika Jesu. Siyabonga ukungena eminyakeni omutsha. Nampa abantu abakhangele kuwe Nkulunkulu phakathi kwesikhathi lesesinzima, baduduze ube isiphephelo sabo. Abagulayo ngiyathandaza ukuphiliswa kwemizimba, kulabo abakhathazekileyo ukuthi bathole ukuthula okuvela kuwe Nkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu. Siyathandaza, amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo.
Senana masiva
wenzi umandla
yena baba mkhulu babe lobola
kwezamasiko sixoxa ngamalobolo.
bekungabizwa ozwayo zivulelwe inkomo enzini kampofu zaqhutshwa zisiwa komguni ukuyalobola umagodi wabo uNomvelo Mguni. Ekufikeni kwabo emzini wakhona sithole umamguni ezimele esibayeni senkomo wazivimba ukuthi zingangeni. Ugogona ka-Owen uchaza ukuthi kwenzelwani lokho.
Abe umakoti ehamba phambi kwenkomo ezivimba ukuthi zingangeni esibayeni, babe lisiko abalenzayo esintwini ngapha. Uyabe besenzela ukuthi bevimba inkomo laphana ukuthi zingangeni esibayeni, kuqalwe abakomkhwenyana bekhuphe imali ukuthi inkomo lezana zihlangane leza komguni zingene esibayeni.
Sizala mathola amahlala amane elesihlanu yelo kubusisa ekhaya umadlala
zijamalo
mama zingaki
Bathele inyawo ndanje.
Kuhlatshwe inkomo eyodwa ukuthi abantu badle umhlubulo wonke emkhosini lo. Omunye umhlubulo wabiselwa komkhwenyana umnumzana Mehluli Mpofu njengesiko ukuthi labo baye kudla. Kwathathwa amathumbu agcwele ubulongwe, kwathiwa abathandanayo basike bese begida phezu kobulongwe obuphuma phakathi koluso. Ugogo naka-Owen ukhuluma ngokuthi kwenzelwani lokho.
Babe sebedabula uluso befaka phansi umswane ukuthi umkhwenyana lo makoti begide phezulu. Lisiko lakho ukuthi babe sebenzela ukuthi bahlanganise amadloza akompofu la akomguni. Bethela inyongo base besamukela umkhwenyana wabo ngokupheleleyo.
Umpofu isizalwane sekhezi uhlala kwele Canada besekhaya kibo ukuzoqedisa kulobola. Ujabule kakhulu ngomcimbi wakhe.
Namhlanje ke kulusuku lwethu olukhulu besiyeqedisa amalobolo kobabazala komguni. Kube lusuku oluhle kakhulu, sithokazelela sijabulela labantu ababuye bezosixhasa. Okwamalobolo ngigedile, akusele okunye okuseleyo. Ngikhuphile inkomo njengoba uyabona bangiqhizisile inyongo le kuthiwa ikucolwa, bangicolile so utsho ukuthi sengigqidile ansaba owi kobabazala. Bajabule kakhulu kakhulu abadala.
Isizwe kumele siziqhenye ngolimi lamasiko aso. Abakompofu labomguni lezakhamizi efumukwe ematopo esabalweni seMathelen South ziyawalandela amasiko azo esiNdebele. Imele Studio 7 kusematopo, igama lomu ezwe Jesus Bani.
Ukuhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo kulabanye abantu abasekela ukuvalwa ngci kwelizwe leZimbabwe nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.